So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olomkela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla 8 Ncwabakazi 2023 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are boycotting this fuss. We are boycotting this sham. We are boycotting this presidential election. We come to this conclusion after serious consideration.
Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazokwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzayo. Abe-ZANU-PF kobulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kudolobho leli bengavotelwa nguZulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi abekhomishini eZimbabwe Electoral Commission abaphathanga kuhle umsebenzi wokubhalisa abamele bencintise kukhetho lwalonyaka. UMonzora uphinde wakhonona ngokwalelwa ukubhaliswa kwamalunga ebandla lakhe angamathumi phose aduba munwe munye 87 ukuba ancintise kukhetho lukamhlaka 23 Ncwabakazi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UMonzora uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eHarare emahofisini aleli bandla lamhla ekuseni, ongene njalo ngabazehlola ukuqhutshwa kokhetho phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe awe-European Union. Uthi leli nyathelo balithethe njengebandla ngemva komhlangano ledale laphezulu ele-National Council sebenanzelele ukuthi akusizi lutho ukuba kungenwe kukhetho lokudinga umongameli, kodwa kulamalunga angamachumi ayisificaminwembili lasikhombisa 87 abalelwayo ukuphatheka kukhetho.
We are boycotting this fuss. We are boycotting this sham.
Siyaphuma kulawa mahlaya, siyaphuma kuleli hlazo, siyaphuma kulolu khetho lukamongameli. Thethe lesi sinqumo ngemva kokucabangisisa okukhulu.
Ulandise njalo ngendaba yemali uMonzora okwakumele isize ukutholisa izifundo labo abamela amabandla endaweni zokuvotela ama-polling agents, esithi abezanu bavimba ukungena kwale mali eyavelela kwabe-EU.
This is intended to ensure that there is openness in this election.
Lokhu kuhloswe ngakho ukuqinisekisa ukuthi kungaze kwaba segcekeni kulolu khetho. Kuhloswe ukwenza isiqinisekiso sokuthi ukuqilibezela kokhetho kuyasheshiswa noma kuvunyelwe.
Kodwa umqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi akusiqiniso ukukhulunywa nguMonzora.
It's unfortunate that Mr. Monzora is clashing at straws to explain his political demise.
Kulusizi ukuthi uMnumzana Monzora ubambelela ezintweni ezingelamsebenzi ukuchaza ukwehluleka kwakhe kwezombusazwe. I-ZANU-PF kayihlangene lalokho akuthoyo. Lokhu kungamaqhinga nje. Inkokheli yabaphikisayo kuleli kayizibeki umlando, ibambelele kunkulumo esikhathele yokugcona i-ZANU-PF kuyo yonke into. Asiyona izek thina.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukufundiswa kukaZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, uthi uMonzora kaphumele egcekeni atsho okuyikho.
Uyehlulekile uMonzora, ube labo councillor, ube labo MP, ube le Harvest House, njalo nguye kade ephiwa imali eze ama-political party sikhangelele ku-opposition. Angiboni ukuthi ulesizathu sibili esokuthi ahluleke, mhlawumbe atsho ukuthi ulesizathu esibambekayo ukuthi engami particularly u-presidential race lapho ekhwanise khona ukubhadala i-$20,000.
Uyamkhuthaza uMonzora umupambi ukuthi ahloniphe abantu, hatshi lokho akwenzayo.
Ngibona ngathi ufuna ukuchela labantu abeZimbabwe, akanikeza abantu abeZimbabwe ithuba ukuthi bavuselele le movement. Sinje sibanengi sinje njengabantu abeZimbabwe abanengi, imizi yachiswa, that sinje samisa a lot of opportunities ngendaba zayona le movement, opposition movement. Ngibona ngathi uMonzora akathatha ithuba leli ahloniphe abantu abeZimbabwe, achiye konke lokho, ayekele abantu abafuna ukuvusa iMTC baqhubekele phambili.
Lumsakazo kawusenelisanga ukuzwa ukuvela kwabezek njengoba umsekeli kamgcini sihlalo waleyo nhlanganiso uCommissioner Rodney Simukayikiwa ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lolotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhla lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Ugwalo lolu olulesihloko esithi A New Great Zimbabwe for Everyone luveza ukuba ibandla leli lizalondoloza ilungelo loluntu, lizakwenza kube le misebenzi eZimbabwe, lizalahla ibhondi kusetshenziswe idola leMelika, kuzabunjwa uhulumende kaZulu, kuvuselelwe inhlangothi zonke zikahulumende lokunye. Sixoxe lomnumzana Edwin Ndlovu okukomiti ye-CCC ebona ngokwethula kwemibiko.
Ukuthuthukisa umnotho eZimbabwe kuqakatheke kakhulu ngoba yiyo impilo phela. Xa kungela mnotho akuphilwa, kuba lobugebengu obuningi, kuba le mikhuhlane eminingi, kuba nalokhu lalokuthana kubo okuningi. Kubangelwa yikuthi kuyabe umnotho welizwe ungamanga kuhle, ngoba siyakhangela imikhuhlane eminingi-ke ehlupha izizalwane-ke zomhlaba wonke jikelele, ivela kupoverty ekuthini abantu bayahlupheka, umuntu abesesenziswa-ke into ezamnika-ke umkhuhlane, kumbe umuntu abesesidla okuzamnika-ke umkhuhlane ngenxa yokuthi-ke uyabe engenelisi ukuthi athenge-ke ukudla okungeke kumnike umkhuhlane. Singakhangela for example kulotshwala lobokuthiwa yintshengu ngegola kumbuthe ngobubili kumbe obuthathu, uyabulala kodwa uyadaka. Ngendaba yephovati ukuthi abantu bayahlupheka yibo abazabuthenga. Singakhangela umkhuhlane wengculaza esikhathini esiningi ubangelwa yikuthi abantu bayahlupheka, abesifazane sebephonguzuwisela nje loba ngubani ngenxa yokuthi baye behlupheka begcabanga ukuthi bazathola-ke ipeni kumbe izuka kulowo muntu. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi umnotho welizwe-ke uphakame ube phezulu ukuze abantu baphile bekhululekile, wenelise ukwenza abakufunayo, abakhetha kusebenza basebenze, bahole imali ethengayo, benze konke abakufunayo, bathenge impahla ezilohlonzi lokudla kulohlonzi. Ikanti ozisebenzayo ngokunjalo naye azisebenze, impilo yakhe ithuthuke isiya phambili. Kodwa-ke nxa umnotho wezelizwe uwile-ke ungamanga kahle njalo kukhona eZimbabwe, unengi-ke oku-afektha-ke abahlali nezizalwane zeZimbabwe.
Ye, ikakhulu nxa sikhangela imisebenzi sibili kanyangazane lakuqongqosela kakhulu ukuthi kulakho ukuthi kudaleka imisebenzi eminingi. Akusitshela ngamafutshane khona.
Imisebenzi sikhangelele ukuthi-ke ivuselelwe ibe khona, abantu basebenze. Sama-graduate amaningi aphuma kuma-college athile lakuma-universities kodwa-ke abangatholi imisebenzi. Khangelele ukuthi ama-industry lawa osokungama-church khona avulwe, abantu babuyele bayisebenza, ama-church ayakhelwe endaweni eqondileyo, ngoba kathesi-ke singathi 95% yabantwana beZimbabwe baku-informal sector, bonke ngama-vendors bayathengisa lokhu lalokhuyana, amabhanana, amatamatisi kumbe amabhile, izigqoko, balutshwani-ke abasebenzayo. Yikho-ke sikhangele ukuthi kuvuselele umnotho osebenza abe ngosebenzayo, ikanti okhetha kuzisebenza avule-ke eyakhe indawo lapho azazisebenza khona, lakho kube kuqondile. Umkhono omcathe kakhulu. Yikho-ke ugwalo lethu lolu sikhangelele ukuthi lukhulume kabanzi ngomikhonomo ukuthi uzakhwela njani lokuvuselelwa kwemisebenzi kwama-industries, ngoba singakhala ama-industries avala amaningi ngenxa yokuthi ezombusazwe yizo phela ezibamba ngeekonomi. Xa kuhlala kutshintshwa ungavula i-bank account uzisebenza mbuhola ebhenki imali yakho engamadola emelika, iyavuka omunye sedikheyile sephile edizedi bond notes. Imali yanitshintshe imvuke sekuthiwa ilibhondi wena uyifake i-American dollar. Uyalimaza khonokho yikho amabhizinisi amaningi esevala, la mabhizinisi avela kwamanye amazwe engasayenelisi engasafuni ukuthi abuye-ke azosebenza elapha eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu, ukomiti ye-CCC ebona ngokwethulwa kwemibiko, besixoxa laye ekoBulawayo. Umgcini sidlalo wezanu PF koBulawayo umnumzana Jabulani Sibanda uthi abakhankasela ukuba ngamakansila bekubandla lakhe bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa kukhetho oluzayo kunye nalabo abafuna ukuba ngamalunga edala lepalamende. Ukhulume lamazwe emhlanganweni werali equthwe koBulawayo namhla ebikhokhelwa isiphathamandla saleli bandla umnumzana Kembo Muhadi ngesikhathi omunye wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ehola omunye umbutano ofanayo emataga business center eMberengwa. Omunye umhlangano werali yaleli bandla ukhangelelwe ukuqhutshwa kusasa eRobert Mugabe Square eHarare. Ukuze sihlanganise imihlangano yamarali aleli bandla, usithandekile mhlanga weStudio 7 uqhuqhelwe unkosazana Lindiwe Maphosa olilunga ledale lepalamende elimela eMatabeleland South uthi ibandla lakhe le-MTCT waya kwele ZANU-PF ngenyanga edluleyo.
Umfutho engiwubonileyo mbona ngani uyafana nje le mfutho esengiyibone emaralini ezanu-PF lapho eke ngahamba khona. Bengisecentenary emashi central, ngaya koBulawayo, ngaya emash east emtawatawa. Into enhle engiyithandileyo ukuthi ithandekile, baqala betshele abantu asebekuthi achivile okubambekayo, okuthi abantu bayakubona ukuthi nxa kuthiwa sesenze lokhu abantu bayabeyikhangele leyo nto. Ngibona ngathiwa yikho okuqakathekileyo okokuthembisa, yebo ye, but esikukhangela ukuqaliseni ukuthi lokho ke kwathenjiswa abantu kwenzakele na.
Ngezinye indlela awuzisoli ngokuya kuZANU-PF, njalo uthini ngalabo abathi lina elisuke kumabandla aphikisayo lingabathengisi?
Iqiniso elihle thandekile, into engizisola ngayo ikuphuza ukujoyina iZANU-PF. Lapho besikhona umuntu ubuvale kamehlo ungaboni ubuhle obukhona emhlabeni. Uyazi kuZANU-PF ngibone ukwamukelwa ngokufudumala. Ungakhangela kuma opposition parties, nxa umuntu esuka kwelinye ibandla uqale bizwe ngamabizo kuthiwe lokhu lalokhu, but kuZANU-PF ngamukelwe labanye bami semukelwa njengazizalwane zeZimbabwe. Abantu bathokoza ukuthi hayi sesibaningi, hayi khona lapho uzathi usiya khona ubusutshela ukuthi ye ulanda izikhundla, ye ulande lokhu. Hayi mina ngiyibona ngathiwa into engizisola ngayo kakhulu ikuphuze engakwenzayo ukuya kuZANU-PF. Laba bathi singabathengisi, mina mbona ngani umuntu ohloniphayo idemokrasi, njengoba bezithi bangama-democratic party, umuntu ohlonipha idemokrasi ngumuntu ohlonipha i-freedom yomuntu, freedom of association. Khonokhu ngamanye ama-traits ayesabesayo okumele ayesabeke ebantwini abanjengabona labo. Kutho ukuthi khona sibili labana abantu abangathi lanxa kusasa kuthiwe bawutholile umbuso behambe bequma amakhanda abantu besithi bangabathengisi.
Ungathi ibandla leZANU-PF liyathuthukisa yini inhlelo zabasakhulayo labesifazana okuyikho owawusithi uyakulwela ku-MDCT, njalo uzathola yini isikhundla?
Hayi, angeke ngikhulume kangako ngoba lami njengoba ngisesemutsha ngijoyine ibandla kathesi, njalo angingaso sikhulumeli seZANU-PF. But engingakutsho ukuthi mina ngendlela esengiyamukelwe ngayo, le ndlela nxa engiyibonayo nje lapha emboda khona, hayi amalungelo ayahlonitshwa sibili, and omama bayathuthukiswa judging ngezikhundla ezayo ezilabo mama la ngendlela abaphathwa ngayo emaralini engiya khona. Angiyeke ngikhulume okuningi ngiphathi yona ngokwayo ngoba hayi angikabi lolwazi olugcweleyo ngayo. Endabeni yezikhundla ayisi Ayikho kakhulu engiwuhambeleyo. Mina into engiyihambeleyo ukuthi ngijoyine ibandla engibona ngani selilethe intuthuko kwezinye indawo zelizwe. Njalo ibandla elikhanya ngani yilo selinanza kakhulu abatsha. Ungakhangela kathi esivini ama candidates amiswe phambili ePhelandaba Stadium, you can agree with me ukuthi about 70% of those candidates are the youth. Ngizwa kusenza inhliziyo yami ithabe ngoba ngezinye zezinto engangikhonona ngazo, especially ngu-opposition, ukuthi abantu abatsha bazaphiwa nini isikhathi. But ngendlela esengibone iZANU PF reforme ngayo in terms of uku-embrace abantu abatsha, hayi mbona ngani ngithabe kakhulu ngakho. Awezikhundla Thandekile kusuka ebantwini, mina ngilanda ukuzosebenza. But abantu bona babangamukeleyo abeZANU PF bengathi hayi lindi sicela usimele lapha, lindi sicela uyenze lapha, ikwenza kwenzani, soze ngigijimele ukuyehluthini izikhundla kungaba isikho engikuhambeleyo. But nxa abantu beZANU PF abayibe sembuyi ukuzosebenza lawo bengangicela ukuthi ngibamele, hayi ngikhona njalo ngikhululekile.
Lo ngunkosazana Lindiwe Maphosa wayekubandla le-MTCT usanda kungena kubandla leZANU PF, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Umnumzana Donald Trump wayekumongameli wakwele Melika uthi kumele kususwe uJaji Tanya Chutkan otonisa udaba lwakhe eWashington DC olumayelana lokuthi wazama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020 esebenzisa abantu abangena ngenkani e-United States Congress ngozibandlela 6, 2021 befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes. Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi uTrump uthi kusobala ukuthi icala aletheswayo kasoze lithoniswe ngemfanelo ngoba uChutkan uyamzonda. UTrump uphinde wathethisa umnumzana Jack Smith omele uhlangothi olubona ngezemithetho otshutshisa udaba lolu. Uthi uSmith udlelana lohulumende kamongameli Joseph Biden ongafuni ukuthi ancitise kukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2024. Uhulumende kaBiden uthi kazilutho ngokukhulunywa nguTrump olamacala amaningi emithethwandaba etshiyeneyo kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe eseDallas, Texas.
Lokho ngibona ngathi dube kokuba nje lizaba lokuthi abe umuntu lwana ofuna ukuchacacha. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi akula mantshi ongaba ngcono ngoba kusuke kwayishintsha kwaya kwenye indawo. Icala lakhe licala limi lokhe linjalo. Angiboni ukuthi kutshintshwe e-Washington kusiya kwenye indawo kuza kwenza umahluko.
Yena indaba esithi kumele kwenziwe khonokho, wena ngombono wakho?
Uyakwazi ukuthi laphana e-Washington angithi kwenzakala khonaphana ukuthi achaye indlu leyana i-insurrection uhlasele isigodlo. So nxa kukhona phana uzwa kumbe ubona ngathi abantu bonke laphana kabamthandi kabasoze benze ukuthi kube lempumela yecala lakhe kumbe abe ngumuntu obonakala engcono kulokhu akwenzayo.
Pho-ke ubona zani kuyahamba njani kona?
Ngibona ngathi lizakuma likhona phana e-Washington icala leliyana ukuze lithoniswe likhona phana, ngoba laphana e-Washington yikho lapho kuyi-crime scene khona, lapho kwenzakala khona isenzakalo zona lezi eze-interaction.
UTrump uvele ubhekane lamacala amanye phandle kwe-Washington, kambe kuyini okwenza ukuthi abonakale ngani umuntu lamacala wonke la?
Amacala la wawenza asikho ukuthi uyabonakala ngathi kala ulamagama owawenza, ngoba okokuqala nxa ukhangela lezincwadi leliyana ele-documents, le-secret documents, wayezitshele ekhanda lakho ukuthi yena kaphumi wathatha amaphepha lawo. Khona lokho okwe-Washington esikhuluma ngakho, wayezitshele ukuthi kasoze aphume uzaguqula umbuso kumbe lokho kuthiwa yikuchaya ikhu ukuze aqhubeke lobe engu-president. Ungakhangela lele-Georgia kwaba ngokufananayo ukuthi wafozela abantu ukuthi akele ngidingela ama-votes lapho. Wawenza amacala la, namacala khona awenzayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe olandela ezombusazwe besixoxa laye eseDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Thank you. Ezinye izisebenzi eZimbabwe seziphila ngokweba emisebenzini ukwenzela ukuziphilisa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuthi eZimbabwe isimo sibi sezomnotho. Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, umqondisi wenkampani ebona ngenswelo zezisebenzi yeStratways Management Consulting, uthi ziningi kakhulu izisebenzi eseziphila ngokutshontsha emsebenzini.
Nxa umnotho ufika uncipha, uzathola ukuthi izisebenzi ikholo lazo laba lisehla kumbe lingakhweli okuhambelana nentengo yezinto. Nxa sekwenzakale khonokho, kutho ukuthi ezinye izisebenzi zazibona sezitshiya umsebenzi sesiyangena kulokhana okuthiwa yi-informal. Laba abasala emsebenzini benza izinto ezimbili. Kungenzakala ukuthi abe nokunye akwenzayo uma ethayisa, kumbe lokunye akwenzayo ngesikhathi somsebenzi okungokwakhe kungenani lomkhathi kodwa okumnika imali, ikakhulu lokho abakusebenzisa abasebenzisa amakhompyutha. Kumbe uthole abanye sebephila ngokutshontsha emsebenzini sokudalofanakuthiwa ngama-syndicate okutshontshela umkhathi.
Singathi khonokho-ke Sibanda kuvame kanganani njalo akuwisi amankampani yini khonokho?
Ukutshontsha kuvamile. So kufika ngokuthi ikampani yona ama-systems ayo aqine okungakanani, njalo labantu abalandileyo laba bakhonayiva okusukela phansi kusiyaphutha phezulu kumbe kwenzakala phansi kuphela. Nxa uphutha phezulu uzathola ukuthi iyalimala kakhulu inkampani. Njalo nalaba ababuye emsebenzini bezezenzela okwabo okubaphilisayo ngesikhathi sikamkhathi iyayilimaza kakhulu inkampani ngoba sebehola engeke besebenzi umsebenzi kamkhathi for 1 hour or 2
ye lina khonapho-ke liyake liwabambe yini amacala ezisebenzi ezeba emsebenzini?
Ye, amacala atholakala fikile abantu abatshontshayo kumbe abebayo emsebenzini. Izikhathi eziningi unxa umuntu esebanjiwe kukalutshwane ukuthi ancedakale ngoba akukho emthethweni ukutshontsha. Uzathola ukuthi otshontshiweyo kwatholakala ubufakazi umsebenzi uyaphela.
Singathi lokhu kubisela kanganani emuva nxa sikhangela amankampani amaningi? Amanye phela makhulu amankampani lawo, kuyawaphidliza kumbe kuyawa lulaza nje ukuthi asale
njengoba ngithile ukuthi kulokutshontsha lokhona okuthiwa yi-30 30 okuncane nje. Vele inkampani ezikubhajethelayo ukuthi kuzakwenzakala njengekuthiwa yi-stock shrinking. Kulalokhana ukutshontsha ukuthi sokuthatha izinto ezinkulu le mali eningi, sokulabantu abaningi abadlayo nxa kungatshontshwa, hhayi lapho iyacinisilekile ikampani engangicini ivalwa lokuvalwa.
Umnumzana Davis Ndumiso Spanda, umqondisi wenkampani iStratways Management Consulting, obexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Baqhubekela phambili abatsha, ikakhulu emadolobheni, abangena emdlalweni yensida ezindlini lapho abanatha khona utshwala, abathatha izidakamizwa njalo abaya emacansini mahlayana. Imidlalo lo esolwa kakhulu ngabantu eZimbabwe ibizwa ngokuthi ngamavuzu parties. UTobias Mzingwa usedulela lolo daba.
Abantwana laba ikakhulu abalabazali abahlala kwamanye amazwe ababathumezela imali yokubondla baxhumana labanye enkundleni yokuxhumana eWhatsApp lezinye. Abavuma ukuya emidlalweni le bahawula imali engedlula ikhulu $100 umuntu munye ngamunye kuthengwe utshwala lezidakamizwa. Osakhulayo ohlala koBulawayo ukukhanya moyo uchasisa okwenzakala kumavuzu parties.
Njengamanje nxa abantwana bevala bavami ukwenza la maphathi abo. Abantwana bazithola besezindlini ezingela badala isikhathi esiningi kumbe ezinye eziyabe ezilabadala ababavumela ukuthi beze lezo zinto. Lapho-ke yikho abathatha khona izidakamizwa bephuze utshwala nasemacansini isikhathi esiningi bengavikelekanga. Bona babethi bayazikhulisisa empilweni kanti bengananzeleli bamosha ikusasa labo.
Omunye njalo osakhulayo umqoqi Ncube uthi kwenziwa sanyamazana emidlalweni le.
Ye, ngempela amavuzu parties akhona ikakhulu kule igeneration ngingathi usapho esilithi thina ngama-2K ama-2000. Okwenzakalayo kumavuzu parties akumnandanga, kudakwa ngokunye ukudakwa ongajwayelekanga okubulala impilo yomuntu. Abantu bayenza ukwenza okuthiyeneyo akuthandeki nje emphakathini.
Uthi izehlakalo zemidlalo enje ziveza ukuba imithetho eselizweni iyaxeka.
Singakhangela lokuthi umphakathi singathi sina yi-community ingapi ngaleso sikhathi. Bakhona kodwa nje singathi ngesilungu ba limited bayagavunwa esingathi thina umntwana ungamtshaya kumbe ungamkhuza uyokutshela ngamalungelo akhe. Uyokucebela emzalini umzali laye uyokutshela ngamalungelo omntwana akuzondele. Kukanti ke kudala thina sisakhula mina ngili 90 sasikarajwa sasitshaywa. So i-community khona kayikho abazali bakhona kabakho kodwa ni empeleni ekucineni nje kumele kulungiswe.
Usikhwica mfundo solwayo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo kobulawayo uthi kunengi okungaphazamiseka emizimbeni lasempilweni yabasakhulayo abangena amavuzu parties.
La maphati amahle ngoba abanye baphana utshwala, utshwala obubi njengabonjengu lobunye obule concentration enkulu kakhulu. Kuthola abantu besifa bebulawa ukuthi kade benatha emavuzu party. Bahlangana emacansini khonapho emaphathini lawo kungela yona iprotection kule mkhuhlane emibi enjengabo HIV labo syphilis, gonorrhea, amawards, hepatitis B lokunye kuningi lokuthi bamithisane kubi kakhulu njengoba bengabantwana ukukhangelela ukuthi bayafunde.
U-Isabella Michael, umkhokheli wenhlelo njalo obona ngokwethulwa kwemibiko unhlanganiso esebenza labasakhulayo e-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team, uthi kumele uZulu avimbe imidlalo le.
Kumele abantu bayenze like ama-groups ukuthi bagroom abantu ma-youth abakhulise ngendlela yokuthi bakwazi ukwenza ama-decisions aqondileyo njengama-peer education clubs. And then ama-organizations amaningi asesipha ama-youth ama-contraceptives, ayapha ama-youth i-prep le-pep ukuthi bayanelise ukuvikela izisu lama-STIs. So kuba ngcono okunjani ukuvikela ama-effects ayenza ngamavuzu parties lawa.
U-Assistant Commissioner Paul Nyati, isikhulumeli samapholisa, uthi bazaqhubekela phambili bebopha abatholakala emidlalweni yamavuzu parties.
NjengeZimbabwe Republic Police kasoze sibuyele emuva ngendaba leyi esiyibona ukuthi siyayithola elizweni lonke, eHarare, eBulawayo, eGweru, eMashingo Mthare. Njalo siyasebenza ndawonye labazali abafundisa isikolo labanye. Sicela uZulu ukuthi abambane lathi sonke sivimbe umkhuhlane lo.
Kusanda kubotshwa abantwana eDivarasekwa eHarare abatholakala belungiselela ukwenza ivuzu party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ulaltok namhla kuhlelo lwabasakhulayo lwe connections xoxa labatsha ngokuphuma komkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Singakehluka nesitobo wothi sikhangele ezinye iindaba abezikhokhela namhlanje. Umkhokheli we-MTCT uMnumzana Douglas Monzora uthi usephumile kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ibandla le-Citizens Coalition for Change namhlanje lethulele uZulu ugwalo olujulileyo olwe-manifesto oluveza abazakwenzela abantu bengavotelwa kukhetho. AbeZANU-PF kobulawayo bathi abakhankasela ukuba ngamakhansila bemele ibandla leli bazalungisa konke okuhluphayo kuleli dolobho bengavotelwa. Lingakhohlwa-ke ukusidumezela imilayezo letshiyeneyo kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje khonamanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale. Kodwa ke lingakhohlwa sibili lokusilanda kubafacebook, kutwitter, kuwhatsapp lezindawo ezinye ezijeneyo ukuze sixhumane phela sixoxeni nsuku zonke. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.